Endabeni zethu lamhlanje akwaziwa ukuthi ugula okungakanani umnumzana Morgan Tsvangirai olesifo semvukuzane osesibhedlela kule South Africa ngesikhathi kulokuxokozela kubandla lakhe kubangwa umanyano we-MDC Alliance. Abantu abacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leZANU-PF baloba engwalweni zabo inombolo zamaphetshana ama-voter registration slips aphethwe yizakhamizi enkayi ezibhalisele ukuvota. Amapolisa kwele Botswana athi kulabantu abangela amaphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe abaphila ngokubhadala izivalamlomo ukwenzela ukuthi bangabiselwa emazweni abo. I-College le-National University of Science and Technology lidinga abantwana abasanda ukuqeda izifundo zesigaba esiphesulu sika Form 6 ezabelweni seMatabeleland. Sizahlolisisa osekwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa selokhu wangena esikhundleni lesi okugoqela ukubiselwa kwemali elizweni. Usedinga umsebenzi uCosmas Zulu owayengumsekeli womqeqeshi weqembu le-Highlanders. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngokubhalisela ukuvota kwabasakhulayo. Kwenziwa yini ukuthi abanye ngabafuni ukubhalisa kugwalo lokuvota? Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo ethi 0012024650318. Inombolo njalo 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.